So we seek a descender of VOA in the belly.
Ngali fuka njani izulu kandaba olamukela emsakazweni we studio 7 ngolwesithathu mhlazi ku 23 mpandula 2020 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, inani labatholakala belegcikwane le coronavirus elizweni liqhubeka lisiba nganeno, kodwa kwamanye amazwe afana lele Bhilitane aseqinise izibopho zokwenqabela ukumemetheka kwegcikwane leli, ngoba inani seliqonga njalo. Uhulumende uthi phezu kwabafundi abaloba imihloliso yabo lonyaka abavula izikolo mhla ka 28 ngeviki ezayo, abanye abafundi bonke bazaqala ukubuyela ezikolo kusukela ngenyanga ezayo kusiya ngamahlandla.
Uhlupho lwamatitsha siyalwazi, lunzima kakhulu, siyababona uhlupho lwabo. Baswela ngitsho ini sibanike imfushwa singomama.
Ibandla le-MDC Alliance lithi selise udaba lokudonselana ibizo lebandla leli kubalandeli balo ukuze bazise ukuthi kuthiweni.
Mahlabe Zulu, seziphindela njalo kini banikazi bomhlangano.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we Studio 7. Inani labatholakala belegcikwane le coronavirus elizweni liqhubeka lisiba nganeno, kodwa kwamanye amazwe afana lele Bhilitane aseqinise izibopho zokwenqabela ukumemetheka kwegcikwane leli, ngoba inani seliqonga njalo. Ugatsha lwezempilakahle lwazise izolo ukuthi akula muntu obulewe ngumkhuhlane we-COVID-19, kodwa kulabahlanu nje kuphela ababanjwe igcikwane leli izolo. Asebetholakale belegcikwane le-coronavirus elizweni bazinkulungwane eziyisikhombisa 7,711, kodwa abasindileyo bazinkulungwane ezedlula ezinhlanu 5,979. Inhloko kahulumende weleBhilitane umnumzana Boris Johnson wazise izolo ukuthi ilizwe leli seliza qinisa imigoqo yokuvikela ukumemetheka kwegcikwane leli, ngoba inani labatholakala belalo lilokhu liqansa okwesabekayo. Abanye bathi lokhu kungaba kubangelwa ukuthi ilizwe leBhilitane selingena kusikhathi somqando. Ngapha kwele Melika, inani lababulewe legcikwane leli izolo ledlule inkulungwane ezingamakhulu amabili 200,000. Uthi phezu kwabafundi abaloba imihloliso yabo lonyaka abavula izikolo mhlazi ku 28 ngeviki ezayo, abanye abafundi bonke bazaqala ukubuyela ezikolo kusukela ngenyanga ezayo kusiya ngamahlandla. Abaloba imihloliso laba ngo grade 7 or form 4 lo form 6 bona abakuhlandla lakuqala. Kumbiko wethu leizolo ntambama uhulumende uthe kuhlandla lesibili kulabo grade 6 o form 3 labo form 5 bona abazavula mhlazi ku 26 ngenyanga ezayo. Kuhlandla lesithathu njalo lingelokugcina kulabantwana be crash o grade 1 2 3 4 labo 5 kanye labo form 1 lo form 2 bona abazavula mhlazi ku 9 ngolwezi. Uhulumende usevumela njalo imibuthano yabamasonto ukuthi ibe labantu abalikhulu ngasikhathi sinye. Esikhathini esedluleyo bekuvunyelwa abantu abangamathumi amahlanu nje kuphela. Ukuvulwa kwezikolo lokhu kuza ngesikhathi inhlanganiso zababalisi sezinqume ukuthi ababalisi kabasoze balugqobe baye emsebenzini ngeviki ezayo nxa uhulumende engakhwezanga iholo labo lalingana le mali yeMelika i-$520. Untungameli Nkomo Studio 7 uxoxe lesiphathamandla senhlanganiso ye-PTUZ unkosikazi Nokuthula Hlabangana ukuze sizwe okunengi ngalolu daba.
Thina njengenhlanganiso ye-Progressive Teachers Union of Zimbabwe lathi sithi ababalisi bethu abasoze bevula izikolo mhlaka 28 September singaphiwanga imali e-equivalent to i-520 kusiya ku-$550. Okunye njalo sikukhangelele ukuthi uhulumende amele akwenze singakayi izikole ukuthi babone ukuthi ama-sector specific allowances also ababalisi ebawaphiwa ngoba ukuthi siphonge ubuyele emsebenzini imali le singayitholanga akulobu nzima kakhulu.
Yoneyo imali enlutshwana eliholayo ungathi kuyini elenelisa ukukwenza ngayo njalo kuyini okusilelayo?
Khathesi ngikhuluma nje imali esiyiholileyo kulesihlanu lodlulileyo ayifiki $40. Imali zababalisi ezinye ezingo 3.6, 3.7, ongani uthole eningi kakhulu i-4,000 pound khoma ngebhondi ayifiki yona i-$40. And ubunzima obuhlangana nababalisi khathesi olandlord abaningi bafuna imali ebhatalwa nge-$ kumbe ngama-rands. I-full house khathesi uzuyithola irenti bafuna between $40 to $50. So lokhu ukuthi ukuthi ababalisi beqala ukuzidowngrade athe somele besuke kuma-full house beqala ukudinga ama-2 rooms. Ama-2 rooms wona charger $20 kumbe $400 isalary, half of free salary kambalisi. Okunye okuzisa ubuhlungu khathesi ababalisi abaningi balabantwana abafundayo and i-school fees zonke izikolo kusakhala ama-boarding schools o-form 4 labo-form 6 ade kula ma-meetings iviki lona leli eliphelileyo. Wonke ama-boarding school adlalela kuma-27,000 pound utitshayini uhola $4,000 and the equivalent babe sithi either abazali babhatala $200 to $250 ifees yena le yabo form 4 lo form 6 ababuyelelayo. Then ukuthi ama-day school akhona ama-day school akathesi nemihlangano layo o-form 4 lo form 6 ukuze babuyele mhlaka 28 umzali umele besebhatale $160 or $170 for ama-form 6 and utitsha khonapho yena uphume ebambe $30 less than 40. So sithi i-government I think into eyenzayo isihluka kakhulu ebabalisini.
Unkosikazi Nokuthula Hlabangana ngowenhlanganiso yababalisi i-PTUZ. Untungameli uphinde waxoxa njalo lo mzali ongathandanga ukuqanjwa ngegama yena othi lanxa kulungile ukuthi abantwana bonke babuyele ezikolo kumele kuthathwe amanyathelo okuvikela ukumemetheka kwegcikwane le-coronavirus. Uthi njalo uhulumende kumele engezelele iholo lababalisi.
Thina siyaduze lasesikolweni. Uhlupho lwamatitsha siyalwazi. Lunzima kakhulu siyababona uhlupho lwabo. Baswela ngitsho ini sibanike imfushwa singomama. Bahamba ngenyawo bebuyela besiya lapha abahlala khona ngesikhathi kuyimpela viki. Umbona ukuthi umuntu uyaswela wona ungcono ongasiyoticha. Yikho siyabakhalela sicela uhulumende abazwele abanike imali leyo abayicelayo. Thina sazi othisha babehamba ngezimota abethu sebehamba ngenyawo abantwabethu bayahawula abantwabo kabala lutho. Hayi siyacela uhulumende siyacela baba nankagwazwela imuli yakho langilikhona lephezulu lingamatitsha lafundiswa lenzelwa konke ncedisana abantwana bathole imali abayifisayo bangobaba bangomama balemuli njengomuntu wonke. Sicela sibile ulumali uhulumende uyabazwela abanike imali le abayicelayo. Angayehlisa kancane njengoba ngxaye baqambe abankulu kodwa abanike imali abayicelayo. Siyababona behawula sithuzele isikolo.
Uhulumende uthi izikolo sizizavulwa zonke kungakhathalekile ukuthi ngo-grade bani kumbe ngo-form bani kunyanga ezilandelayo. Lilo ubona njani lolo daba?
Hayi okokuvulwa kwezikolo ye umkhuhlane i-COVID siyayizwa sibili khona siyezwa ngemlayo okuthiwa simele siyenze asiqhubeke sisenza khonokho kwemlayo okuthiwa kasiyenze. Izikolo zivulwe phela lapha thina abanye sesibuyela sibona umumulwane wesikhathi sempi abantwana abagcina bengafundanga sekusonakala phela khonapha thina sisemakhaya okwama-WhatsApp lokhu kade ufundwa ngabanye thina sikubonanga la abafundanga bethu abantwana ngikhona bebuyela ukuyathi bavulwa kuyo. chukuti bakali suku mfunda. Siya sifisa tinukuti skolo ngasi ya vula. Umkutla nukona. Ukuti utina nina sikwazi. So manja banta na waza lahlekelwa impilo ya kusase ngono. Nsuge lapo balahlekelwe la ubuntu. Ngobogu lapa tinemakaya kuse mnandi. Impilo sibona isenzwa ngabanta na wanaba abasa kulayo. Esikolo babe tracha banta na siya fisu skolo kuti kazi vule shua. Umkutla nukona kuti skolo kazi vule. Abanta na babie ili skolo. Aisi akili skolo kazi vule. Umkutla nevelu sehele au indao.
Lo ngumzali ongathandanga ubethwa ngegama ubexoxa ecingweni le Studio 7 ekobulawayo. MDC Alliance lithi selithethe isinqumo sokuthi abalandeli bebandla baphe imbono yabo ngodaba lokuthi leli bandla lithathe nyathelo bani ngokuthathelwa ibizo okufuna ukwenziwa libandla leMDCT. Enkundleni zokuxhumana ebulenjini beinternet imbono yehlukene ngalolu daba. Abanye abalandeli baleli bandla bathi ibandla leli lingalokothi liguqule igama lalo ngoba lokhu kungatshengisa ungabi lomfutho kwenkokheli. Abanye sebevele bapha amabizo agoqela athi Alliance for Democratic Change, Change Alliance lamanye. Umsekeli wesikhulumeli sebandla leli umnumzana Felix Magalela Mafasibanda uthi lanxa abanye abasekeli bebandla befuna ukuthi kuguqulwe ibizo lebandla, iningi lithi akuqhubeke kusetshenziswa elithi MDC Alliance. Kesizwe ingxoxo esiyenzelayo.
Mahlabe Zulu, seziphindela njalo kini banikazi bomhlangano. Siyalibikela ukuthi iZimbabwe jikelele lamaprovinsi ethi wonke eZimbabwe la external sebekhulumile, yikho ke insuku ezimbili lezi ede lokhu sisacubungula. Abantu badidekile bayamangala babamba umlomo wangaphansi besithi kanti ukhuphe lo ngonzora le-MDCT bangenwe yini. Kambe baxotsha amalunga ethu ePharlament lama-councillors ngenxa yokuthi bathi bahlamuka kwi-MDCT bayaforma iparty yabo okuthiwa i-MDC Alliance engekho emthethweni. Singene emakhothi senze konke ngenxa yokuthi bona basupportwa ngama-institutions akhona bayawina ama-election. Ngithanda ukukulibikela ukuthi sesilabantu abaningi abahlamuke kukhuphe amalanga amabili ngenxa yokuthi sebebonile ukuthi basebenziswa izano. Basebenziswa izano ngenxa yokuthi izolo lokhu nje edebesithi bazi members ze-MDCT bexotsha amalunga ethu e-council, e-parliament, bendawo zonke besithi bahlamuka ba. Baba forma iparty engekho emthethweni okuthiwa yi-MDC Alliance. Namhlanje sebebonile ukuthi abalabantu sebefuna ukugwegwa abantu ngebizo lethu elithi MDC Alliance. Sebesithi ama-by-election bazasebenzisa ibizo elithi MDC Alliance. Kuyingqabangqoza. Bathatha babhalela izekhi sebesithi bona i-MDC sixotsha abantu be-MDC Alliance sebezafaka abantu babo. Khathesi izekhi lamabizo abantu babo ababarejiste ukuthi bazathatha abantu, bazathatha izikhundla zabantu ababaxotsha ku-proportional representation. Namhlanje sebesiyabe kuma-election sebesithi sebeseqa sebesithi sebesebenzisa i-MDC Alliance. Ngesikhiwa sithi yi-double standards. Abazazi ukuthi bayinyoka mbe bayinhlalo.
Manje bona abantu bathini ngakhona lokhu okwenzakalayo?
Iningi yabantu bayasitshayela ifoni, bayasiduduza. Lingitsho labantu bemthethweni esithi yi-legal fraternity yalapha eZimbabwe le-SADC iyamangala ukuthi amakhothi eZimbabwe ahloseni ngokulandela abantu ababhidliza i-democracy. ngaloko mahlabo zulu lingasibuza ukuthi thina sizakwenzani sizalandela lina elizazitshela khona umhlangano wethu omkhulu we-National Council le-Standing Committee le-National Executive uthe hashi thina sizabuye ebantwini size kuzwa ukuthi linalithini ngezimiso ezithize esithi kulama by-election sithini ibizo lethu silithini kodwa sokusemhlophe ukuthi ama province wonke athi akusoze kwenzakale bona bazaqhubeka besebenzisa ibizo eliwinisa ama-election.
Umnumzana Felix Magalela Mafasibanda ngumsekeli wesikhulumeli sebandla le-MDC Alliance. Ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekwaBulawayo. Lebalaleli i-Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha e-Voice of America ese-Washington DC. Manje ke sikhangele eziphuthumayo sivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba lobulembu be-intanethi elezimlife.com lithi umsekeli kamgcinisihlalo webandla le-MDC Alliance umnumzana Job Sikhala ulele ejele izolo lanxa ubesephiwe ithuba lokuhlawula imali yesibambiso se-bail i-$50,000. Usikhala ubikwa ehanjiswe ejele ebotshwe ngamaketane enyawo ngoba amaphepha okumkhulula ejele abangakasayinwa ngesikhathi amahofisi evalwa. Iphephandaba leHerald lithi omunye undoda weHarare uxolise umkakhe ngemva kokuba umthethwandaba unqume ukuba kumele angalokothi atshaye umkakhe. UWilliam Chikore uxolisile wathi kasoze atshaye futhi unkosikazi wakhe uNyarayi Nzira Masanga kade ehlala emtshaya mihla ngemihla. Okwamanje sengilitshiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele yona nge-WhatsApp.
Sawubonani bathokazi e-Studio 7. Hayi, siyabonga kakhulu simsebenzeni senzelwa wona kusinikeza iindaba zasekhaya. Hayi, mina ngithanda ukukhuluma ngendaba yamatitsha. Amatitsha nxayithi yona kasoze ahambe esikolo, kabahlale bengahambe esikolo. Kulayithi behlale, kabaphiwe imali zabo, babhadale imali ekwanileyo ngoba imali abayikholwa amatitsha imali yabincane. Kabaphiwe imali. Ukuze ngibe nje ngilapho engikhona engisebenza khona, singutitsha, ngabe ngamfundanga mina, ngabe ngangisebenza, ngabe ngangikho lapho engikhona. But utitsha uqakathekile, kumele aphiwe imali yakhe leyo ekwanileyo, abe abone ukuthi nga iphume endlini esiyafundisa abantwana, ehambe ekhululekile, ethole imali ekwanileyo. Ayikhona utitsha uyahola imali encane engancedi, ithengane imali ekholwa ngutitsha encane kakhulu. Lawa amatitsha bengahambi vele ekhaya ukuthi kuthiwa kuyavula isikolo, bengaqali ukuhamba isikolo, kabayinike imali abayifuna yona le, benibe imali. Ayikho bazasikola abafele xa sithi angcono sihambe esikolo, besiwa esikolo sibhadala i-school fees, sesibhadale thina abazali, laba abasafundisi betshelwe besihlale bekhalele sesikolo. Akulancedo laphana ukuthi bekhalele sesikolo ngoba laphana nxa ekhalele sesikolo abafayithi abazali. Uhulumende abengabonile ukuthi okalandaba lakho lokho thina te sizasokola ngomntana kukatesi uzale ngafundi kodwa nibhadala i-school fees qeda lapho usuyafikile uzabe uyibhadala futhi i-school fees sobabe khalusa te nxa bekhala bengahambi isikolo behlali bengavuli isikolo yikho kulayi ayikho lo bekwenza isikhathi nekuthiwathi amatitsha bakhalelile imisebenzi kodwa basesikolo babethwa behlezi ulubhadala i-school fees xa ungalancedo lokho ababekhalusa te abakhalele kadesi bengavuli isikolo into e-right ngiyabonga.
Sanibonani basakazi baka Studio 7, hayi bantu siyazithanda inhlelo zenu, hayi ziyasichaza ngoba ziyaphuma emoyeni sibili sizwe lathi okukhulunywayo. Siyathaba nxa lithatha lani amazwi ethu ephuma emoyeni, hayi siyathaba kakhulu. Nami ngicela like lingikhiphe emoyeni ngike ngizizwa lami ngikhuluma, siyathaba kakhulu, siyajabula kakhulu ngemsakazweni, imnandi kakhulu emsakazweni.
Eh, sanibonani Studio 7, linjani lonke balalele emakhaya lonke. Hayi, mina engikhulumayo ngilapha esijawugwe endaweni yasemathebeleni lo ebuhubi district. laba silenkinga edinga ukuthi sikhangele isimo sonke abantu basezindaba. Kunabantu be-Econet lapha. Abantu laba basitshontshela imali la. Batshontsha kakhulu, bathatha imali yethu eningi kakhulu. Okuqala uzathola ukuthi umuntu uthenge amadata awe 139 angawe kwesikhathi sithi awe nyanga kumbe aweviki. I-network ingabi khona for 4 days and then ibuye 2 days. Amadata lona ayi expire. Right. Inganani imali ethathwa yilaba bantu iZimbabwe jikelele ezikhwameni zethu besingayisebenzisana. Into leyo ayikhangele yibo bonke abantu ke lihlalele phansi. Laba bantu laba kumbe bafinde baboshwe ngoba basitshontshela imali eningi kakhulu 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 kakhulu. Le into kumele abantu bonke bayikhangela ke liyikhangelisise le nto le ukuthi kuhamba kanjani into yakho iConnect le. Iyahlupha kakhulu, siyaluza la. Imali eningi le etshontshwa lapha ezikhwameni zethu ihamba mahhala ungathi ayikhangela. And abantu sithule lapha asikhulumi. Kodwa ngiyakubona mntu ibusela lo kulamasela la. Ngiyabonga.
Sanibona ngosazi lo Studio 7. Siyabonga kakhulu ukusiphathela lo msakazo omuhle kangako. Mina ngihlala eKZN eSontana. Ubuhlungu engibuzwa ngalo mfana odutshuliweyo. Ubengeke adutshula lubana kusebenza abantu abakhuluma isiNdebele abale indawo. Kusebenza abantu abangasuka lapha abangalamuzwa ngedwa besidubulela abantwana. Bathuba kunani ukuthi abotshiswe lowo mntwana ahanjiswe emapholiseni ahlawuliswe kanzima kulokuba adutshulwe. Sicela ubani umthetho ube ngumthetho hatshi ukuhlukuluzwa ngale ndlela. Siyabonga.
Lawo bekungamazwi enu lina balaleli bethu lisithumele wona nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Siyacela ke balaleli lingathuki njalo lenze imilayezo yenu ibe mfitshane. Kesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. ELesudan selazise ukuba umnotho welizwe ukusimo esibi kakhulu kulandela ukuwa kwesisindo semali yalelo lizwe ngesilinganiso phose ingxenye ngenyanga eyodwa. Uhulumende wesikhatshana we-Transitional Authority uyehluleka ukuvuselela umnotho walelo lizwe. Selokhu ukutshengisela kwasusa esihlalweni umongameli Omar al-Bashir. Umanyano we-United Nations wenelisa iminyaka engamachumi ayisikhombisa lanhlanu 75 wabunjwa ngesikhathi umhlaba uphakathi kogubhano lwe-COVID-19. Isikhangele esivela ngapha kweleMelika. Omunye wamalunga ebandla lama-Republicans obekhangelelwe ukungavoteli ukukhethwa kukamahluli wedale le-Supreme, uMnumzana Mitt Romney, useze waveza ukuba uzavotela ukuthi kukhethwe ozelama umuyi unkosikazi Ruth Bader Ginsburg. Kumalunga eSenate awebandla lama-Republicans kulababili nje kuphela abantu abasoze bavotele ukukhethwa kukamahluli ngoba sokuseduze lokhetho. Nxa bebabili nje kuphela kutsho ukuthi uTrump uzafeza isifiso sakhe sokukhetha umahluli kungakafiki ukhetho ngenyanga kaNovemba. Sixoxe nesizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kweleMelika, uMnumzana Mandla Mkhwananzi, ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Ukubhubha kukamama lo uGinsburg obe ngumahluli weSupreme Court obe yintshantshu enkulu kakhulu kwezemthetho kusukisela ngesikhathi saboReagan kuzedlula uClinton kuze kuyafika kathesi enguye kade khokhela amalungelo abomama jikelele. Kuya kudaniseka kakhulu ama-Democrats. Futhi enye into engaba khona yikuthi umongameli Trump njengoba sehlala nominator ukuthi uzanominata lo oza replacer kumbe ozangenela isikhundla sikaGinsburg. Kusho ukuthi esingathi i-legacy kaTrump izahlala kakhulu kuleli lizwe le-America ngoba umahlolo yedwa uthatha kumbe phose iminyaka engaba ngamakhulu amathathu. Abanye baze bengena ku-40 ngoba ungangena kulesiyana sikhundla kawuphumi esokuba ngumahlulele we-Supreme Court. So ngokunjalo angiboni kodwa ukuthi kuzancedisa kulelo khetho lukhona, kodwa angiyananzelela ukuthi uChance umongameli Donald Trump uphelinye ithuba esingathi i-golden opportunity ukuthi abuye futhi akhulise legacy yakhe kuleli lizwe le-America. Xa sikhuluma ngezomthetho ikakhulu kulabo abamelana laba ama-minorities abesifazane.
Nxa ukhangela ubona ungani uMongameli Trump engenelisa na ukunqoba kukhetho nxa sikhangele indlela aphatha ngayo udaba lwe-coronavirus.
Umongameli Donald Trump kunzima ukuthi ngithi anganqoba ngalokho loba ngalokhuyana. Kodwa into ekhona yikuthi abantu abayibo abamthandayo bayamthanda loba kanjani, loba angaze enzeni bayamthanda, loba angaze abathethise bayamthanda, loba angaze athi abathethise sibili ngenhlamba ezinkulu bayamthanda. So angikwazi ukuthi bamthanda ngaliphi, kodwa kusobala ukuthi bayamthanda abantu bakhe. Abantu bakhe bamthanda kakhulu Trump. So kasikwazi ukuthi kuyozala nkomane ke ngalele umncintiswano lo election ezayo eka-November. Kasikwazi ukuthi kuyozala nkomane ke la.
Umnumzana Mandla Mkhwananzi, isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika, obekhuluma le Studio 7 ecingweni esedolobheni le-Ohio. Lamhlanje uthi lesikhangele inhloko zendaba ebesilazo. Uhulumende uthi phezu kwabafundi abaloba imihloliso yabo lonyaka abavula izikolo mhla ziku-28 ngeviki ezayo, abanye abafundi bonke bazaqala ukubuyela ezikolo kusukela ngenyanga ezayo kusiya ngamahlandla. Ibandla le-MTC Alliance lithi selise udaba lokudonselana kwebizo. Lebandla leli kubalandeli balo ukuze bazise ukuthi kuthathwe nyathelo bani. silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo ngoChris Gande. Abanganelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho uzilalela ebulenjini ku-internet ku-www.voandebele.com.